Endabeni zethu lamhlanje lelo Mike Hobe umnumzana Nelson Shamisa uthi kumele amazwe athiyeneyo lenhlanganiso ezithiyeneyo ezinjenge Southern African Development Union, African Union, le United Nations bamise ubudlwangudlwangu obenziwa ngamasotsha eZimbabwe. Amagqwetha atshengisele emgwaqweni eswela ukukhahlanyezwa kweziboshwa ezijikelwa entolongweni mahlayana zinkantolo okukhanya sezidlelana lo hulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UZulu uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe nguye osungula inkulumo zokulungisa okuhluphayo eZimbabwe. Siyahlolisisa umnotho weZimbabwe okukhanya ulokhu ugugudeka okumangalisayo. Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngempilo kamuyi u-Oliver Mthukudzi lakwenzela abantu esaphila. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayizelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 919 AM 4930 15580 la ku 6080 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi sikhona ku Facebook ku VOA Ndebele.